lokhu kuyatshengisela sibili ukuxhala okukhulu kuhulumende. Yibusela njalo yibuxhala okukhulu kakhulu, ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa izikhulu sibili, kodwa abasabhadalanga imali leyi. Isikweletu leso sawela kithi ebantwini baseZimbabwe. So yikutshengisela ubunswela boya lokuxhwala lobusela sibili obukhulu. Mbona basebefaka ubusela bangikhona emthethweni, bafaka umthetho othiwa yi-RBZ Debt Assumption Act, ukuze isikwerede lesi sikungabi yisikwerede. Kodwa khona lokhu kutshengisela sibili ukuthi uhulumende sibili waveza ubuhwaba obukhulu lobusela obukhulu, ngoba imali kahulumende vela ivela ebantwini. So lokhu yikuthathela abantu abangelalutho ukuze kunikwe abantu abalutshwana abavele belokuningi. Kungikhumbuza indatshana ebhayibhilini yendoda liyana lezivezi ngu-99 yabe ithathela indoda elemvu eyodwa nje kuphela. Indaba sibili ebuhlungu, indaba eyangisayo, enzima kakhulu.
Kukhona yini okungenziwa Nkomo mhlawumbe emthethweni okungenza abantu laba babhadale izikwelete zabo?
Kungaba nzima ukuyihambisa phambi komthethandaba, ngokokuqala sebafaka umthetho ukuze ubusela lobu bube khona emthethweni. Okuqala vele xa sikhangela ama-courts ethu hayi asaqedakali lawo, so kulobu nzima bona lobo. Okuqakathekileyo ukubana abantu baxoxane, badinge amaqhinga lamacebo okubana nxa kusiba lo khetho olutsha kube lohulumende omutsha. Okwesibili, mbona abantu bengamangalela iZimbabwe Anti-Corruption Commission iloba nje layo ingani ingxenye kahulumende. So singamangalela iZimbabwe Anti-Corruption Commission, nxa kusehlula kuzaba sobala ku-international community ukubana uhulumende ngalasifiso yokuthi asebenzele uZulu. Bazazama ukucatha ngemva komune bethi kwangurhulumende kamgabe, kodwa nxa sikhangela abantu abathola imali khonaphana, abantu abaningi bangikhona lokho bengamaminista, lokho bebeyizikhulu PF. So kuqakathekile sibili ubana uZulu abone ubana bonke laba bakhokheli asobakhokheli abasebenzela uZulu, basebenzela bona lezimuli zabo. Nxa kusiba lokhetho olutsha kumele bakhitshwe, kumele simangalele njalo la ku-international community ubana abantu laba babe ngama-specified persons banganelisi ukuhamba kwamanye amazwe ngoba ngamasela. Nxa kutshontsha nje abantu abangelalutho abaswelayo bahlala 10-15 years, kodwa bona izikhulu bathatha ama-200,000 ama-300,000 ama-400,000 kodwa ababotshwa. Xa kungumuntu nje ovela etsholotsho kumbe emangwe, ngabe usebotshiwe kudala ngokuthatha i-$200. So ubusela obukhulu sibili buvela phezulu khona le kuzikhulu zezanu-PF.